ukulondoloza amasiko ngomunye umlando onzima obhekana leningi eliphuma eZimbabwe lesiyadinga ukusiphilisa kwamanye amazwe. Iningi selilemuli ezikhuliswe emazweni atshiyeneyo, kukanti abanye bayenda kumbe bathathe kulawo mazwe abafikela kuwo. Lokhu kutsho ukuthi amasiko abo asequnyiwe ngoba isehlangene leminye imihlobo etshiyeneyo. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe e-International Organization for Migration, IOM, ithi amasiko ngezinye zezinto eziphambaniseka kakhulu uma abantu besuka endaweni yabo besiyahlala leminye imihlobo. Kwele Botswana, inhlanganiso yeSibanye Cultural Society egxile kakhulu ekulondolozeni amasiko esiNdebeleni izama konke okusemandleni ayo uthi imikhuba lezenzo zingalahleki ikakhulu ebantwaneni. Okhokhela linhlanganiso omnumzana Colin Dumani Mlalazi uthi akulula ukuthi balondoloze amasiko ngomumo okhona bengaphandle kwelizwe.
Abantu bethu abasazi isintu lapha. Abantu bethu nxa ufika ebanganini bethu esazi ukuthi nana ngowekhaya, umbingelele abantu bakhe, sabona mntwana, hi I'm fine, mina hi bo.
Okunhlanganiso yeZimbabwe Community kwele Botswana mnumzana Sifa Sithuma uthi umumo okhona wenza kube nzima ukuthi amasiko ehlale qotho engaqunqwa yikuhlangana leminye imihlobo.
Indaba yamasiko iyahlupha kakhulu ukuthi siwagcine siphandle kwelizwe sisemzini, ngoba kanengi sifika lapha siqala ukufunda iindimi zabantu. Labantwana ezikolo bafunda kuma-private schools, bakhuluma isikhiwa endlini sokukhuluma isilungu. So yona le into vele ngokokuqala iyo yenza kuhle kube nzima.
Unkosazana Rita Hadebe uthi noma nje impi yokuvuselela amasiko ikhanya ingathi ayinqobeki, kumele kuzanywe ngamandla ukwalondoloza.
Akukho esingakwenza thina as a cultural association. Singazama ukuthi ngoba silamadishi ukuthi maybe ngazama ukwenza maybe ama-extra lessons, something like that, ukuthi bazame ukubakhuthaza nge-language even ngamasiko.
Umnumzana Bekithemba Jelo uthi okuhle kuthele Botswana liyavumela ukuthi kube le ndlela eminye emhlobo igcine amasiko ayo.
Ilizwe ngalo liyasivumela ukuthi lapho esibuthana khona sibuthane ngamasiko, kodwa kuba nzima ngenxa yokuthi esihlezi labo babe bengenzi amasiko afanayo.
Iningi likhala ngokuthi ikakhulu intsha yalamuhla ayisakwazi imvunulo, ulimi, ukudla kanye leminye imikhuba ehambelana nendlela zokuziphatha. Inhlanganiso yeSibanye yenza imizamo mnyaka yonke ukuthi ibe lo mbuthano obizwa ukuthi imbizo, lapho onxuswa abazamasiko. Aliseke bahamba emkhosini lo bagoqela waziwa kakhulu ngokugcina imbali yamasiko, umnumzana Phathisa Nyathi kanye lowakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba inkosi yesizwe sikamthwakazi uBulelani loBhengula Khumalo. Yonke le kuyimizamo ikakhulu ukutshengisa abantwana ukuthi bavela ngapi njalo baya kuphi. Abanye njalo bavame ukuya kumgubho wenkosi umzilikazi eZimbabwe eminyaka yonke. Ngumqondisi Dube oyindaba ze Studio 7, ngisabron kwele Botswana.